bafana bakufanelanga bonke bafuna part abazimisela ikusasa ngilboni kaze ha kaze pa kaze yo kaze oh kaze hey kaze kaze yo kaze ube yakwazi ukumisa ikasa
Kaze,
lo kaze,
kaze.